Lesi sicelo siza ngesikhathi leZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ukunanza insuku ezilithumi lasithupha zokukhankasela ukuqedwa kodlakela eze 16 days of activism against gender-based violence. Lonyaka lezi nsuku zinanzwa phansi kwendikimba ethi Orange the World End Violence Against Women Now. Umeli wenothoni edalela ephakamende uMnumzana Themba Mliswa uthi kumele luphathwe kabanzi udaba lokuhlukunyezwa kwabantwana abangabafana nabesilisa nxa kuhlaziywa indlela zokuvikela udlakela olwe gender-based violence.
We talk about the girl child abuse. What about the boy child as well? The boy child is suffered. Any gender must be aligned so to males too, so that we're able to do it once and for all. Because women too have become abusive in many ways.
Ivala elithi gender lyalisha abesifazana kuphela, lisha abesifazana labesilisa. Sikhuluma ngomntwana oyintombazana sikhathi sonke, umntwana ongumfana ke. Umntwana ongumfana laye uhlukunyezwa sikhathi sonke, osekubangela ukuthi kube labesilisa abahlukunyezwayo betshaywa ngabomkabo lapha emizini yabo. Akumelanga sikuvumele lokho.
UMnumzana Zipho ngeZipho Ndebele obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni esebenzisana labesilisa eyephadare enkundleni, laye ugcizelela ukuthi abafana bayahlukunyezwa.
Obaba abaningi kutshengisa ukubana kabareporti ama-cases abo awe-violence, njalo abaningi balenhloni zokureporta ama-cases anjengokuhlukuluzwa, ikakhulu mhlawumbe nxa ehlukuluzwe umuntu ongumama. Xa abaningi kumnike banzimela abana bahambe bayobika uhlupho olunjengana nalolo, and kwesinye isikhathi bengaze bebike kuba nzima abana bancedise.
Isiphathamandla senhlanganiso yamakholwa esiKristu eyeZimbabwe Council of Churches, uNkosikazi Stella Nyathi, uthi lanxa bekhona besilisa abahlangana lodubo lolu balihlekana nxa kuqathaniswa lesilinganiso sabesifazana.
Isimiso sebandla siyukuthi silwisa ukumisa udlame kubomama lakumantombazana, njalo futhi sisithi hatshi ekwendiseni amantombazana esesemancane. Mhlawumbe besokusiba nombuzo othi kungani kunanzeleleka abesintwana kakhulu ukudlula amadoda? Nxa sikukhangela isikhathi esiningi kuvame kwabesintwana, kubobaba kukalutshwane ukuthi kuzwakale. Mhlawumbe kuyukuthi bayafukamela inhlungu zabo yini, asazi njalo, but abesintwana isikhathi esiningi okwabo kuphuma obala masinya kuvele kuvele.
Omunye wabasebenzisana labanye abasinda kuzehlakalo zokuhlukunyezwa ama-survivors ngesiNgisi, uNkosazana Thandiwe Moyo wasemakhokhoba koBulawayo, uchasisa ngezizathu zokuhlukumezana asebethe bazizwa ngokukhulumisana labesilisa labesifazana.
Ngaba nenye isesini lapho kade ngikhulumisana khona nabantu nje kucommunity, athi kungobaba nabomama. Obaba babeyikhuluma sithi kunabobaba abahlukunyezwayo. Uzathela ukuthi yibo wena labo baba vele abayibo abahlukuluzwa ngabomama. Bebandisa nje izinto eziningi ukuthi thina omama kwamanye basimisa izina amacansi kuyenelana kithi la i-abuse, kokwenza ukuthi kugcine sibachaya omama. Kodwa omama labo bekhuluma ukuthi hhayi thina okwenzeka ukuthi senze njalo, indaba yokuthi endlini mhlawumbe kwabe kunganakudla, izinzelo zingahambi endlini, abantwana ngabanakudla, abantwana baxotshiwe, baxotshele isikhushini. So vele nxa umama elesitresi endlini akunanto ehambayo, umama babesitsho njalo bephendule ubaba.
Emkhosini wokuphawula lo mkhankaso owenzelwe emzini we-Epworth kumsukwana esanda kwedlula, umsekeli womphathintambo wogatsha olubona ngendaba zabesifazane, amabhizimusi amancane laphakathi laphakathi, uNkosikazi Jennifer Mhlanga, uthe uhulumende wakhe ukhuthaza ukusebenzisana ndawonye ukuluqeda lolu dubo lokuhlukumezana kwabesilisa labesifazane, ngoba kungumlando wakhe umuntu wonke ukukwenza lokho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumeli Sigama.